Ukhona gande ukuthi umhlangano lo khona esilawo kathesi umhlangano lo obizwa kuthiwa i-conference ngesisekelo sombuso wethu we-ZANU-PF. Isisekelo sombuso sethu se-ZANU-PF sithi i-conference leyo umhlangano esibalawo ngoba sibala ama-conferences between Congress. So sibala ama-conference kube sekuthi every 5 years sibale Congress. I-conference i-agenda ihliyazi agenda sihle siyethule phambilini singakaze sihlangane ngoba iagenda iyabe ivele isiyethuliwe phambilini ukuthi kuyini lalokhu 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 kuza lesihloko sendikimba yendaba siyabe sesivele sesiyethuliwe phambilini le theme yayo sibili yona i-conference iyabe siyethuliwe phambilini sisebenzela kiyo i-theme naleyo esiyabe siyethuliwe ngokunjalo i-conference leyi ilezinto eziningi esizikhangelayo njengoba nje iparty sethula amapolicy alandelwa nguhulumende. Uhulumende uya-implementa kuphela. Uhulumende okhona ngowe-ZANU-PF. Since i-ZANU-PF ibandla libusayo, lilomlando kokulandelela izinto zonke lapho okwenziweyo lokukhangela ukuthi kusetshenzwe njani izifiso zabantu phela.
Umhlangano lo wenzakala ngesikhathi kulodaba oluhanjiswe emthethwandaba olokuthi umongameli uMnangagwa kangenanga esikhundleni ngokusemthethweni. Ukubona njani wena khona lokho?
I-ZANU-PF yibandla elilosisekelo sombuso. U-Article 7 owesisekelo sombuso we-ZANU-PF sicacile kakhulu ukuthi umongameli ukhethwa njani. Umongameli uMnangagwa wakhethwa kuhle ngesisekelo sombuso webandla le-ZANU-PF njengoba wayesuka ukuba ekubeni esikhundleni sokuba ngu-vice president esiba ngu-president wepart esiba ngu-president and first secretary wepart. Ngokunjalo konke kwenziwa kwalandelwa kuhla kulanto eyaphambukayo endleleni yokuqondisa izinto silandela isisekelo sombuso wezano. U-Article 7 uyakuchaza khonoko ukuthi i-Central Committee eyakwenzayo amandla wathatha ngapi, ilawo amandla okwenza lokho. Ngokunjalo ngoba endaweni ye-Congress iyama i-Central Committee yenze umsebenzi okade uzayenziwa i-Congress. Ngokunjalo umongameli uMnangagwa usemthethweni ngokwesisekelo sombuso we-ZANU-PF njalo nguye u-president okhona kathesi isisekelo sombuso wezano. Lokwana okunye lokwana umuntu wonke ulelungelo lakhe ukuthi ozizwa nje laye efisa ukwenzani ngokusemthethweni uyakho elunge kwenza. Kodwa ngiyathandabuza ukuthi indoda leyi kathi njengoba isithi yena umuntu we-ZANU-PF okweminyaka engu-20 isisekelo sombuso yepharty yakhe kasazi njani elahleka kangaka.